Njengoba lithembisa kwambi izolo zokandaba siqhubekela phambili sihlolisisa okwenzakala kobulawayo. Lapho ke unobhala owamiswa umsebenzi wesikhatshana ngumnumzana Dinashe Kambalami. UKambalami wayesithi ukhanya ngazani ke umnumzana Christopher Dube yena ungumabhalani kulento eziningi ayizenza ngendlela engayisiyo. Njalo wayecabangela ukuthi nguye wenza ukuthi amanzi angaphathwa ngemfanelo kobulawayo. Siyabona ke ukuthi izidunywa zohlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho luthumeza abantu khona ngale kobulawayo. Bafika ke bahlangana labantu abathiyeneyo abagoqela ke umeya wedolobho leli umnumzana Solomon Mgqoni. Ake sizwe ukuthi uthini ngomhlangano awenze labantu laba.
Kuziwe umbuzo mayelana nokumiswa komsebenzi okungathambeli ukuthi isizathu kwakuyini kwakubangwani nokuthi ngokubona kwethu into leyi bayiphatha ngokusemthethweni yini. Basegathi bephethe ngade ngolwesihlanu babuza imibuzo singade amadirekta abakhokheli bezingatsho ezithiyeneyo ezikhansili. Sizakhumbula ukuthi kuyo kwaba ngathi kwamanye amacala ade kusetshenziswa ukuthiwa ngeke ngokuthi kule mali okuthiwa yicashe engu-deputy director ubona ngayezazakhiwo ngathi public works. So wathi ngifuna ukuthi bazise konke ukuthi kuliqiniso na kumbe baqambela amazi okuthiwa ngeke. Basebebuza lama-councillors wona lawo esingathi aphathela kundaba leyo yokusaphinda kwa-Tankrit kumbe asingathi babeyibuya bezama ukukhipha u-Tankrit ofisini ngodlakela. So umsebenzi baqhube ngomvulo sebebuyile arale bathembisa ukuthi kusade kulwesihlanu lalolo amalanga amabili alandelayo babe sebeqhubile umsebenzi wokulungisa iripoti leyo abazayihambisa kuminister evikini elandelayo.
Umeya wenze umhlangano labantu abaqakathekileyo bedolobheni leli, abanye babo babe ngamakhansela balalokhu-ke okubizwa ngokuthiwa yi-Aldermen's Forum. Umgcinisihlalo weforamu le umnumzana Phineas Ndlovu ukhuluma ngomhlangano abayenze lo meya izolo, kuthi lokhu behlolisisa okwenzakalayo.
Ngikwemukela izinto zikameya, yinto eqakathekileyo ukuthi asitshele khona sikwemukele, sikuzwisisile ukuthi kuhamba njani, singathathi hlangothi but silandela ama-fact obesitshela wona ukuthi hhayi okuyintolokhu yena kwahamba so kwahamba so. Yinto esikuvumeleneyo ukuthi hhayi lokho sikumelele sikuzwile but sesimelele i-final from the ministry commission. Asitsho ukuthi sizatshintsha ulutho but kufanele sibekwazi ukuthi kuyini okwenzakeleyo, kuhambe njani. Isiling kumbe isifiso sama-aldermen yikuthi banala amadoda asigcinela idolobho labo, kube ne-dialogue labo, sibonisane, sincedisane. Kasisoli muntu ngoba kathesi kasikabulebeke yakho kumpi, but sikubone kuqakathekile ukuthi kufanele sihlanganeni sonke sibonisane, ngoba kuqakathekile. Into eqakathekileyo lapha yikufaka idolobho phambili nothi kufaka umuntu phambili. But engizama ukuthi ngicine ngakho yikuthi ngithi mina batali bakobulawayo njengama-aldermen, njengabantu esike sabe rani idolobho, kasibekanga izulu phansi. Silani, sisebenza lani, siyafisa ukuthi ibulawayo ibuyele ngathi esimeni sayo ekiyo yona. Asikuthandi okwenzakeleyo, kakho lamunye phakathi kwethu olwa lapho kumbobona ingathi kuhamba njani. Sicela ukuthi abantu nxa besebenza idolobho labobulawayo, bonke i-management lama-councillors bazibone besebenza beyi-team.
Kukhangelelwe ukuthi laba kade behlolisisa okwenzakala edolobheni labobulawayo bazalungisa ugwalo olujulileyo ngalokhu abakubuzileyo okwethulwe ngabantu abathiyeneyo. Abadala bathi sizoyicela ivuthiwe. Asihlanganeni njalo kusasa lapho sabe silokhu sixoxa ngodaba lolu.